Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 25 kuMabasa 2021 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, kulabantu eZimbabwe abathi bakhathazwa ngamajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19.
Ngilokhu ngahlaba ngibana ngizwa yaphela amandla.
Lokhu sokwethuse abaningi abathi kabasoze bahlatshwe amajekiseni ukunqunda igcona le-COVID-19 emizimbeni.
Angisayahlaba sokungethusa njengoba bathi baphela amandla baba lezizi. Into bani lothi uzayihlaba uzetho nesiyezi.
Odokotela baxwayisa abantu ukuthi bazivikele kumkhuhlane we-coronavirus.
Umkhuhlane lo usungani uyavuka njalo. Yikho abantu kumele sibaxwayise ukuthi umkhuhlane lo wenza njalo uyabe uyenza ingani usuphelile.
Ibandla le-MDC Alliance lithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ubathwalele ubhulo.
Kusegcekeni ukuthi uhulumende lowo ulwisana lokuthi ayakhe ilizwe elilebandla elilodwa.
Aba kubandla eliphikisayo bathi kumele ibandla le-MDC Alliance liphonde kancane. Zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulomsakazo. Kulabanye abantu asebehlatshwe amajekiseni okuvuselela amasotsha omzimba okulwisana legciwane le-COVID-19 abakhala ngezinyalo zomzimba. Labanye abathi kabasoze bahlatshwe ngenxa yokuthi bayesaba okungenzakala kubo. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Uhlangothi lwezempilakahle eZimbabwe lubika ukuthi sokulabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 324,488 asebehlatshwe okokuqala amajekiseni okuvuselela amasotsha omzimba alakho ukulwisana legciwane le-COVID-19 luthi abahlatshwe okwesibili bafika phose inkulungwane ezingamashumi amahlanu 47,611. Umkhuhlane we-COVID-19 usubulale abantu abedlula inkulungwane lengxenye eZimbabwe 1,556. Loba kunjalo abanye abantu bathi kabasoze bahlatshwe amajekiseni agoqela eye-Sinopharm eyahluzwa kwele-China. Abanye njalo asebehlatshwe amajekiseni la bakhala ngezinyalo zomzimba. Omunye wabo ngunkosikazi Rosemary Musariri ohlala koBulawayo.
Ngilokhu ngahlaba ngibana ngizwa yaphela amandla. Ngizazama ukuthi ngimali ngiye kumadoktha. Ayikliniki bafika bekuphendukisa vele. Kulomunye la kwakumenza njengahamba amphendukisa bathemelele i-next vaccine yakhe.
Unkosikazi Rachel Moyo laye ohlala koBulawayo uthi wagula kancane isanda kuhlatshwa ijekiseni kodwa okwamanje usengcono emzimbeni.
Angithi into engayisho kuphelayo ukuthi at least nanoma nxa kuthiwa abantu ba-vaccinate elisi kutholakala amaphilisi oza kuphiwa khona kuqeda kulokhuza kube le-support abantu be-support ukuthi ungezwa something sireact emzimbeni kwanise ukuhamba ngaphinga manje lapho akuyokuthola into enjalo yikho kwenza abantu be-continue begula njalo kula bantu abazavuma ukuvaccinate just because khonokho babesizwa ngabanye ukuthi mna phela amandla ngenza so yinto esavisa abantu ukuthi abantu bahambe behlaba.
Lokhu kwethusa umnumzana Benedict Ngwenya ohlala emakhokoba koBulawayo.
Ngashaba uzisiwa lesiyezi uziphela amandla so dami sokungethusa ukuthi ngiyihlaba nje simbili. Angisayahlaba sokungethusa njengoba bathi baphela amandla baba lezizi. Into bani lothi uzayihlaba uzetho nesiyezi awuphela amandla kodwa kuyinto ethi kumele ukuyelaphe iyawuqeda njani amandla into emele ukuyelaphe.
Baningi abanjengomnumzana Ngwenya abathi kuza kuba nzima ukuthi bayehlatshwa amajekiseni okuthundubeza igciwane le-COVID-19 emizimbeni. Umnumzana Luke Mathe uyesaba uyahlatshwa ijekiseni yokuvimba i-COVID-19.
Mina angikavaccinated because kuyasayizwa kuthiwa ungavaccinate uyabalele maqhubuqhubu uyakunjani njani so siyesaba mani ayi kuzima.
Umnumzana Adwell Dube ukusimo esifanayo.
Mina ukuhlatshwa ngihlatshwa because zasaba kakhulu because akukangiphumele egcekeni ukuthi uhamba njani.
Abokholo lwesi-Islam bakhuthaza abantu eZimbabwe ukuba bahlatshwe amajekiseni okuvuselela amasotsha omzimba alakho ukulwisana legciwane le-COVID-19. USheikh Ronald Mugayi wakoBulawayo uthi uqakathekile ukuhlatshwa amajekiseni loba beqhuba uhlelo lweRamadan.
Ukholo lwamamuslim kulukholo olubana luyakhuthaza kakhulu ekuzigcineni njengabantu ukuthi konkona kufuze sizivikele yikho wonke okungaba ungaletha into embi emzimbeni yethu. Njengalo mkhuhlane, nxa ukuthi wena ungumuntu ongathathi ama-measures lawo afakwayo okufuze siwalandele, nxa ukuthi awalandezeli lawo ma-measures, ufana nalowo muntu okuthi uyazihambisa kulento ebulalayo ende uyabuzohamba ngendlela angayisikiyo ephoxana lalokho ofundiswa yini lukhona.
Ingcwethi kwezempilakahle zithi zikhathazekile ngokungaphumi ngobuningi kwabantu ukuyahlatshwa amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Umongameli Emmerson Mnangagwa utshele abantu eKwekwe ngeviki ephelileyo esiyahlatshwa ijekiseni okwesibili ukuba kumele bahlatshwe ukuze bengathaphi igciwane le-COVID-19.
These vaccines are indeed the critical tool in the battle against COVID-19.
Aqakatheke kakhulu lamajekiseni empini yokulwisana le-COVID-19. Ukuhlatshwa kungenye yendlela yokuzivikela kulo mkhuhlane. Amajekiseni la afundisa imizimba yethu ukulidobha lelo gcikwane lapho lithe langena emzimbeni bese elilwisa.
From the deadly pandemic.
Okuhlangothi lwezempilakahle okhangelane lokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19, udokotela Agnes Mahomba kaphendulanga imibuzo esimthumezele yona mayelana lokwenzakala kuhlelo lokuhlatshwa kwabantu amajekiseni okuvimba umkhuhlane we-COVID-19. Uhulumende ofisa ukuthi kuhlatshwe abantu abayizigidi ezilitshumi eZimbabwe ukuze kuvinjwe kahle ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Uhlangothi lwezempilakahle luthi sokulabantu abafika phose 48,064 asebehlolwe eZimbabwe kusukela ngombimbitho nyakenye batholakala bele-COVID-19, bedlula kancane 35,101 asebephephe kumkhuhlane lo elizweni. Emhlabeni wonke jikelele, isibhedlela se-Johns Hopkins University sibika ukuthi sokulabantu abedlula izigidi ezilikhulu 146,000,000 asebetholakale bele-COVID-19 emhlabeni wonke jikelele, kwatshona abedlula izigidi ezintathu 3,100,000. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Kusenjalo uhlangothi lwezempilakahle luthi kulabantu abafika phose 20,019 abahlolwe izolo batholakala bele-COVID-19. Ingcwethi kwezempilakahle zithi lokhu kuveza ukuba lilakho ukumemetheka ngamandla igciwane le-COVID-19 ngesikhathi samakhaza lonyaka. Kusikhuthaza umfundo Solwayo Ngwenya osebenza eMpilo Hospital uthi kumele abantu balimuke umkhuhlane we-COVID-19.
Umkhuhlane lo usungani uyavuka njalo, yikho abantu kumele sibaxwayise ukuthi umkhuhlane lo wenza njalo uyabe uyenza ingani usuphelile. Abantu bephume phandle ke bengasalaleli izinqumo lezi ezafakwayo. Lesi ke isikhathi esibi kakhulu. Umkhuhlane ke lowo ungamemetheka ufike esihlandleni sokuthi sifuna ukuthatha impilo zabantu eziningi. Abantu sebegula ngasikhathi sinye, sebeyizama ukugijimela ezibhedlela ngasikhathi sinye, kutholakala ukuthi hayi esibhedlela basoze bayenelisa ukukhangela abantu abaningi ngesikhathi esifanayo. Yikho siyaxwayisa kakhulu mahlabezulu, siyazixwayisa ukuthi lilalele lokho okukhulunywayo. Okwakathesi abantu abaningi nxa kuyenzakala ukuthi lihlale phansi lingaze lahlangana labanye ngoba isikhathi esibi kakhulu. Labo njalo abasebenzayo bakhangele balandele yona lokuthiwa yi-social distancing lokugqoka ama-face mask lakhona nokuhlanza izandla. Abaningi bathatha lomkhuhlane nxa besenza iziminye eminye kumbe behamba endaweni ozokuthandaza kumbe behamba endaweni ozokuyamelela imali emabhenki. Lokhu kuyingozi okunye okumangalisayo.
Nxa abantu bengalilaleli sikhuthwa mfundo Ngwenya, kuyini okungenzakala?
Umkhuhlane lo uzayenza njenge-Fraser le yathatha izihlobo zethu eziningi kakhulu. Kwakukhulunywa ngabadala ukuthi i-Fraser yathatha imkhuhlane abantu abaningi. Yikho okuzayenzakala la. Sizaxwayisa sixwayise sikhanye ngani into esiyikhulumayo ayila ngqondo. Kodwa ngelinye ilanga liza kubona ukuthi into lezi kade zikhulunywa yizo. Manje siyabe sesilahlekelwe izihlobo eziningi labanye njalo sesingasekho emhlabeni. Siyalincenga kakhulu mahlabezulu, njengoba nalingizwa ngilapha ngikhuluma lapha labantu laba be Voice of America ukuthi ngilizwe lifike kini njalo lukhuluna yitho dokotela siyaxwayisa ukuthi ngali yalalela bakithi mahlabe zulu liphakathi kwengozi enkulu njalo ukuthi lizuzo abantu abakhulumayo bekhuluma ngobhubhane bekhuluma kuhle kanje kunzima ukuthi libathole yikho nxa lithela sibamba lapha emoyeni siyaxwayisa kakhulu mahlabe zulu siyalincenga sokuse ekunzimeni singalaleli abantu abalixwayisa izinto ezingekho umkhuhlane lo kumele siwukhangele kakhulu ubhubhane olubi kangaka osuluqethethe imphefumula emningi kwamanye amazwe liyenza iziphithiphithi ezimangalisayo esingakufuniye ukuthi lifike lapha kithi lizoyenza iziphithiphithi lithathe imphefumulo yabantu bakithi mahlabe zulu yikho libona ngivuma ukuthi lami ngikhulume lizwe amagama ekhuluma ngento embi kangaka sivikeleni sihlale sinjalo mahlabe zulu omunye wakini nxa elixwayisa eliluma indlebe nguye umngane wenu liyakwazi lokho lina bantu bakithi
usikhutha mfundo osolwayo ngwenya usebenza esibhedlela sempilo kobulawayo sixoxe laye ekholangale kobulawayo ibandla le-MDC Alliance elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uzama ukubumba ilizwe elilebandla elilodwa okuthiwa ngesilungu i-one party state udokotela Nkululeko Sibanda isikhulumele sikachamisa uthi lokhu kuvezwa yikubotshwa kwabanye babo abaphikisa uhulumende
njengokutsho kwapresident uChamisa okusegcekeni ukuthi nxa abantu abakubandla lakhe bengani bayazama ukuthi balandele kumbe bakholise amalungelo abo okuhlangana kubasuka baphange babotshwe basiwe emajele siyazi ukuthi kathesi osicilia Chimbiri lo Honorable Mamombe basejele bahlukunyezwa kakhulu ngendaba yokuthi benza umhlangano lentatheli izindaba ngakho ke ekusegcekeni ukuthi uhulumende lowo uluyisana lokuthi ayakhe ilizwe elilebandla elilodwa esikuthi ngesilungu i-one party state
liluyisana njani lakho khonokho kwenza ukuthi ligcine lisenza ukuthi limele abantu
sikhuluma kunje upresident uChamisa usemkhankasweni emathebeleland ezama ukuthi akhulumisane labantu ngodaba lwe citizens convergence for change oyuhlangana kukaZulu weZimbabwe ukuthi sizama ukuthi sisebenzele ukuthi kube lenguquko endleleni ngendlela kulindlela ilizwe leli eliphathwa ngayo njalo kulindlela ukuphathwa ngayo ilungu amalungelo abantu avunyelwana usekelo zombuso welizwe
liyavunyelwa yini ukuthi libe libuthana kumbe liyenzeke umhlangano omncane kumbe ngithi kulabantu abalotshwane kulabo social distancing lezi zinjalo
akuvunyelwa lokho nxa kuyikuthi bandla elizama ukwenza leyo mhlangano ngelikapresident uChamisa kodwa siyazi ukuthi abopolit bureau lamabandla abomonzora e-CT zalo-P F Chimbi bayahlangana loba sikhathini njalo kusegcekeni kodwa vele lokhu inhlala yenza sikujwayele sikukhangelela ukuthi kuvele kubandla lezalo-P F lo mkhokheli walo umnumzana u-Emmerson Mnangagwa ngalolo hlobo lathi silungiselela ukuthi sincinte loba kunciphiswa indlela esingaphathisana ngayo kwezombusaso
udokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa okubandla le-MDC Alliance sixoxe laye okubulawayo kodwa abalandeli bebandla lezanu-P F abanjengomnumzana Joseph Juma bathi ibandla le-MDC Alliance lisenga ezimithiyo
akula muntu ongafisela i-one ukuthi ona angabusi vele emthembu i-MDC la injana ifisha ububusi sisabusa thina lathi siyafisa ngabe siyala silobu sibusi kodwa into ye-one party state is not up to us it's about the people ngabantu abazakhetha ukuthi bafuna ukuvotela izalo phepha kuphela kumbe bafuna ukuvotela ama emaparty nxa bevotela ama emaparty akula nto e-wrong loko okwabosisi laba abangantu abahle kumezwa abasisemajele yike ngikhuluma ngako kona uyaumuntu eyayizinto engayisiyo umthetho ususenza umsebenzi wawo usifuna ukukhala ngakho i-one party state asonto esingayiforce upon the people abantu abazitsholoyo bodwa ukuthi bafunani nxa bekhona abantu abafuna ukuphikisa baphikisa kuyavunyelwa kona akunamntu osakewaliswa and like kathesi into zivulekile akufanani nesikhathi sikababa umgabe labanakudala kwakunzima vele ukuthi kona uchothoze ubaba umgabe kumbe izanupf ngezikhathi eziyani kathesi abantu bazikhulumela free whether kusemabhawa whether kusemachurch whether kusemabhasini kumbe kungapha abantu bazikhulumela so akunamuntu ofosa umuntu ukuthi kwenzweni i-problem ukuthi kona kulabanye abantu abathi kona as long as i-result ingashiyona le abayifunayo bona then akusikwa akuhamba ngendlela akumelanga kuvumakale kuphela
ye kodwa ke kulokunye yini okungenziwa ukuthi ligcine likhulumisana lisenza khona okokufunwa ngabantu ukuthi kumbe kubunje uhulumende omanyano kumbe into ezinjalo jo
uhulumende womanyano uyabe uhulumende womanyano wani ngoba i-ZANU-PF ile two thirds majority nxa kulezinto kumele zikhulunywe i-ZANU-PF ihlale ivumile njalo ikhululeke ukuthi yona akuxoxisane nawo ukhulunywe yikubona silama forums anjengalana i-Pollard lokunye nje okuvuleka ukuthi kona abantu bakwanise nje ukuthi ona bephume phandle bekhulume ngento zonke ezingabe zibahlupha kumbe ezibakhathazayo
umnumzana Joseph Chuma ukubanda le-ZANU-PF sixoxe laye ekubulawayo singakangeni kwisigaba esilandelayo sisikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane abafunda emakolitshini kwelemelika abafika phose okuyisilinganiso sokungamathumi ayisithupha lanhlanu ekhulwini 63% bathakazelela indlela umongameli Joseph Biden abusa ngayo uphenyo olwenziwe yi-Harvard Youth Poll lutsho ukuthi uBiden wenza kahle okwedlula okwavezwa izifundi ngomnyaka ka-2003 nomnyaka ka-2016 kubusa umnumzana George W. Bush nomnumzana Barack Obama uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lo mnumzana Busani Sibanda ingcwethi kwezamasiko esintu sixoxa ngenjelele siyakwamukela kuhlelo baba Sibanda njalo akusela ukuthi kambe ungathini ngenjelele
ngibonge kakhulu ukuba kulenkundla mphathi ohlelo yindawo esixhumasa lo mdlali lezithunywa zezwe njengoba besiya khona mayizulu linganethi siyokucela lapha izulu sikhokhelwa yibona abaphethe amadlozi ehosana sihlangene lapho bonke abezenkolo labesintu izulu belinetha ma kumoshakele ezweni khona into esingayiqondi kahle ezweni besisiya lapho siyokhalaza lapho ilitshe lisiphende ukuthi kuwonakale lapha lungisani lapha lalapha into ziqonde kube ngasodimoni bekungunkulunkulu obekhuluma lathi tru indawo yakhe ayikhethile
okwamanje bakhona na abantu abalokhu belandela amasiko enjelele
yebo basasekhona kodwa kusafane la izolo sisukile kumasiko ethu sisukile kwindlela zethu zeqiniso silahlile ubuthina uNkulunkulu uxhumana nesizwe sakhe ngendlela asidale ngaso thina njengoba nesidalile usiphile isikhathi zethu zokuphila sibe njengoba besiya khona izolo sikhokhelwa yibo phela abaphethe amadlozi ehosana okwa isintu ngesiko lethu ubesazi ngaleyo ndlela namhlanje konke lokhu sikulahlile yikho sibona lelitshe lisakhulumi athi kusenza ilitshe yizithunywa zezwe so zifulathele izwe lo bebesiya khona baya khona nje kodwa akusafani la izolo akusafani la izolo yikho singasawabona imphumela yasenjelele njengayizolo
ivuselelwa njani injelele baba Sibanda
isizwe masihlangane sonke abezenkolo abamasiko bonke abantu bahlangane bonke abantu bazithobe ukuphela ukuthi ngingubani lami ngingubani kube khona abomoya abezenkolo abesintu kube khona abomoya abazosikhokhela siye khona enjele siyonxanxava siyohloleza ngoba simoshile silahlile impande zethu silahlile ubuthina uzilitshe lingakhulumi sifulathelwe izithunywa zezwe zisilathele izithunywa zezwe kumele sibuyele siyozichoba abantwini abaphiwe komoya ngabantu sikhuluma ngabomoya sikhuluma ngabantu abaphiwe ngokwamasiko ngokwezenkolo baphiwe bayagayidwa isithunywa ngokomoya bayagayidwa ngokwedlozi ngokomoya mhlambe kwenqanqazo kwesho uyogezwa injelele iyohlanjululwa injelele ziyocela izithunya zibiye zithibilike zibheke izwe into ziyobuyela zilunge singakakwenzi lokho kusesenzima ezweni lakithi. Ngiyabonga mphathi wohlelo.
Hayi ke ola mhlasima lapha kuhlelo lwethu lwamasiko besilo mnumzana Busani Sibanda ingcwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Silesizwe ezokholo lwesiKristu zilontukamela inkomo.
Kuhlelo fuselela umoya igama ngontshungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi
namhlanje ke sizakhangela incwadi kaMathewu 28 njalo siyithanda uverse 18 siya ku 20 kufundeka kanje uJesu wasondelwa kukhuluma kubo wathi ngiphiwe amandla onke ezulwini nasemhlabeni ngaloku hambaneze izizwe zonke abafundi nibabhabhathise egameni likayise nelendodana likamoya ongcwele nibafundise ukugcina konke engiyale ngakho bhekani mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe. Lapha uJesu ukhuluma ngokunika abafundi amandla wona lawo ayelawo kule ayivisa akhuluma ngabapriesti abakhulu abanika abantu imali ukuthi babathenge ukuthi bakhulume izinto ezingayisizo kodwa uJesu uthi ngiphiwe amandla onke ezulwini nasemhlabeni amandla angathengwayo sengitshe ezulwini nasemhlabeni amandla angesabi muntu amandla angelavalo amandla angelasikhundla amandla ahlala engamandla ngobana avela ezulwini. UJesu uthi ke lawo mandla aphiwe yena njalo esewaphiwe yena usewanika labafundi bakhe ngakhethi bani uthi hambani nizenze izizwe zonke abafundi libafundise konke engiliyale ngakho. UJesu wafundisa izinto eziningi. UJesu wafundisa ukubana udumo lonke kumele luye kuNkulunkulu akula muntu wegazi lenyama ofanele uphiwa udumo lukaNkulunkulu. UJesu wafundisa abantu uthando ubana othando uthanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. UJesu wafundisa okuningi kakhulu okuthinta impilo zabantu kungelani lokuthi bayakholwa kumbe kabakholwa. UJesu uthi ke abantu abangabafundi bakhe kabahambe ilizwe lonke bafundise izizwe ukuhlalisana bafundise izizwe ukunanzelelana lokuhloniphana bafundise izizwe ukuthandana bafundise izizwe ubuhle bekuthembakala bafundise izizwe ukuthi omkhulu lomncinyane embusweni kaNkulunkulu kuyafanana. UJesu uthi abantu kabezwe babe ngabafundi belizwi bafundise wonke ke uJesu akufundisayo ngobana uthi kunjalo uzaqala labantu kuze kube sekuphetheni komhlaba. Ngale sake sabona abapriesti abakhulu bethenga abantu ngemali. UJesu kathengi muntu ngemali. UJesu uthi lokho engifundise khona kakuthengwa kakulande sikhundla kakulande ukuba ungubani. Ngibufundisa impilo yothando yokuthethelelana yokucela uxolo ngokuzehlisa kulabo ohlezi labo. UJesu uyamangalisa ngobana amandla ayelawo wayengabuyela lawo ezulwini kodwa kabuyelanga lawo ezulwini wawathiya emhlabeni ewathiya kusobala bonke abantu besazi bedlalele. Yikho namanje abafundi amakholwa amaKristu akholiwe mpela balamandla wona lawo uJesu abatshela wona. Okunye uJesu njengoba ngitshilo akufundisa abantu yikuthi ukhulume iqiniso izikhathi zonke ilizwe umhlaba ukhathele ngamanga imilomo yabantu abaningi isakaza amanga. Sengitsho nje labo abaphi Christian abakhulubona labo sizwa ukuthi abaqamba amanga lababusi abalezikhulu ezigqathekileyo abaphathi bamazwe sebeqamba amanga iqiniso kalikho kubo kodwa ngamandla uJesu atshela abafundi uthi asenzeni khona lokho asifundisa khona utshisa uqanda emini ebusuku lanini ngasimini ngeqiniso likaJesu ngobana ulawo amandla okusivikela kuzobe sekuphele ngomhlaba asikhulekele babathixo sicela ubana amandla akho abonakala kithi phakathi kwabantu labo esiphila labo amen
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sinti Mkandla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungameli Nkomo
siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo ungathinela kusasa okwamanje sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha
lingali tshona njani mthokazi omuhle zimpapo omuhle engiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje igama nguMike Hobe namhla sixoxa lo nkululeko ofuyane owenhlanganiso ye-Highlanders Supporters Association sixoxa ngohlelo lwabo olujonge ukuthuthukisa icembu le-Highlanders iBosso inkululeko ngiyakwamukela kuhlelo njani bakho
Yebo Mike ninjani banjani nabalandeli beBosso all over the world.
Inhlanganiso yenu likhangela ukwethulela uZulu uhlelo oluzathuthukisa umdlalo wenguquko leZimbabwe. Bengicela ukuthi utshele abalaleli okuthile okuningi ngalo mhlelo.
As abalandeli beBosso inhlangano yethu izama ukuthi ibise bonke abantu abazibiza amadodana namadodakazi eHighlander. Mangithi Highlander ngifuna singakukhangeleli ezenguqu kuphela ngifuna sikhangelele as usiko okuyikho esakushiyelwa ngabadala so sizama ukuthi sikugcine kahle sikwenze ukwazi ukuphumelela kwelanamhlanje yikho esikwenzayo wonke umuntu all over the world sifuna ukwakha iplatform ukuthi wonke umuntu akwazi ukuba in touch uma efuna ukucontribute akwazi ukucontribute sizorana ama projects ahlukehlukeneyo kusiya ngezidingo as time goes on labo abantu abazobe saziswa khona ukuthi njonge ukwenzani ngaleso sikhathi inhloso yokuthi siphumelani kuzosinceda kanjani ukuthuthukisa iHighlanders
bengicela ukuchazela abalaleli ukuthi uhlelo loluza sebenza njani
nginethemba abalandeli nabalaleli bangabe bebonile ukuthi indlela okwenziwe ngayo ukuthi kuclearishe isikoloto bekusetshenziswa iWhatsApp group ebilidwa nguNodumo Nyathi yenye indlela yokwenza izinto zenzakale abantu begcwele umhlaba wonke but bekwazi ukusebenzela ndawonye sesikuthathe sakuhambisa kuzinga eliphezulu khuluma nje iwebsite yeHighlanders Supporters Association isilungisele isisemaphethelweni ukuthi lunge sisebenzela phezulu kokwenza esakuthi iHighlanders Supporters App iApp sikhangelela ukuthi wonke umuntu unayo imobile phone instead ukuya kuwebsite okusuka kubadide abantu abaningi but iApp ma unayo ungumuntu oyayilenza na une-app yakho anything eyenzakalayo information ekhona ama-projects abuyayo announcements ukuthi wathole lapho konke ma ufuna ukucontributa konke uzobe ukwenza just as the palm of your hand
uhlelo lolu luzathuthukisa njani iqembu leBosso
asifuna ukukhangela iqembu yeziqembu lebhola ukukhangela iHighlanders as usiko ma sikwazi ukubambisana ngenhlelo eziningi zeHighlanders lokwazi one ukubuyela kuhistory iningi abancane abanamhlanje abakwazi ukuthi iHighlanders yaqala kanjani kwenzakala kanjani kuze kufike kwela namhla so yonke into leyana silobisa ihistory sikwazi ukutshengisa ukuthi iHighlanders as iqembu lebhola limi kanjani as i-institution owusiko nayo imi amazwi wami okugcina ngithi kubo bonke abalalele amadodana namadodakazi eHighlanders hlanganeni madoda isongo elodwa likhali athenceza emaningi asibuyeni silungise okwakithi yilo usiko lwethu yiyo i-heritage esayishiyelwayo le ngeke siyekele ishabalala
yabonga kakhulu ngokungena kuhlelo lwethu labasakhulayo bakho thank you so much
thank you
Ayikezi lukandaba sesifikile emaphethuleni ohlelo lwanamhlanje. Sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo lwe Live Talk The Connection 8 to 9 p.m. khonapha emsakazweni we Studio 7. Olebalisayo igama nguMaigobe. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hobe. Singakagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Kulabantu eZimbabwe abathi bakhathazwa ngamajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Kodwa uhulumende ukhuthaza abantu ukuthi bahlatshwe amajekiseni atshiyeneyo kwele Zimbabwe. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.